Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe.
Isinqumo esithethwe uhulumende wawele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda.
Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho okuqhamuke udlakela eHarare ngesonto.
Mpepetwa, ukhetho luhambe kuhle, sesidlule ekhethweni, sesilo president wethu okhethiweyo yi-extraordinary congress ubaba uDouglas Mzora.
Namuhla sigqiba ingxoxo leqembu lomdumo werumba elemasendu boys.
Iqembu lemasendu boys liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala legciwane leli kulelo lizwe. Esethula amazwi akhe izolo ebusuku, umnumzana Ramaphosa uthe izinga lokulimuka leligcikwane selikhuphuke livela kusigaba sesibili laya kuzinga lesithathu level 3 ngesiNgisi. Lokhu kutsho ukuthi imigoqo efana le-curfew isizengezelelwa isikhathi kungatshaya ihola lika-9 ntambama kusiyafika u-6 ekuseni akusaphunywa ezindlini. Indawo zokunatha utshwala lokudla sezivalwa ngehola lika-8 ntambama. Njalo utshwala aluse ukuthengiswa ema-bottle store. Waphinda wakhuluma leminye imigoqo eminenginengi. URamaphosa uqambe indawo ezimbalwa athi yizo ezigcwele igciwane le-coronavirus ezibalisa i-Eastern Cape, KwaZulu-Natal, le-Johannesburg phakathi kwezinye. Sixoxe nentatheli zindaba esebenzela kwele South Africa umnumzana Mxolisi Ncube.
Isinqumo esithethwe uhulumende wakwele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu bese bezenzela umathanda. Abantu bebephiwe imigomo lemibandela yokuvunyelwa ukuthi batyakale, bagcwale yonke indawo, bakholise isikhathi sekhefi kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abasawulandelanga umthetho, abantu bese bezihambela nje bahlayana mahlayana bengagqokanga ama-mask, abantu sebenatha utshwala ezitaradeni, sebezijabulela yonke indawo, abantu sebehamba emasontweni, amanani la abaphiwayo ukuthi kumele abantu bangedluli inani elithile bebengasela ndaba lakho. Abanye betshona bedlala emapakini, bedlala amabhola, abanye ngabadlala kwizinto eziningi ezihlukeneyo. Kungakho uhulumende laye kubone sokubalulekile ukuthi ukuze asindise impilo zabantu kufanele abuye futhi njalo afake imigoqweni lana ebivele ikhona, ngoba abantu kukhanya bona bebodwa behlulekile ukuzibamba.
Sike sezwa ukubana kulo hlobo lwegciwane le-coronavirus khona ngapho e-South Africa igciwane lakhona lingani lilobukhali. Ungasitshela ukuthi kukhona yini osuke wakuzwa ngalokho?
Uhlobo lolu olutsha lwe-coronavirus okuthiwa lubukhali, yebo sengizwile ngalo, kodwa ngingabe ngiqamba amanga ngenxa engathi mina ukhona umuntu engimaziyo osethe wabanja yilo kumbe osethe wabulawa yilo. Kodwa lokho akutsho ukuthi lungabe luluhlobo olungekhoyo, kumbe ngithi mina amanani alo angabe phansi. Kungakho ngathi siphile siphakathi kokwethuka nje, ngoba asazi ukuthi kusasa kuzobamba bani.
Ama-feature ungathini wena ngomumo okhona kakhulu sikhangela ubana leso isikhathi abantu abandiswa ukubuthana bejabulela umnyaka omutsha ozayo.
Uhulumende usechaye umthetho wathi yena ukuze umkhuhlane ungaqhubeki umemetheka, ukuze abantu bangaqhubeki bebanjwayela umkhuhlane, ukuze abantu bangaqhubeki besifa, kufanele ukuthi sibuyele ku level 3 we lockdown. Kungakho abantu kufanele ukuthi balalele lokho okukhulunywe nguhulumende, ngoba uhulumende usuka ehlanganise izinto eziningi ezehlukeneyo ezizo ezimtshengisa ukuthi lokho kusokufanele kwenzakale ngoba abantu bebengalaleli. Kungakho abantu bangagijimisi kakhulu ukuthi kulesikhathi sekhefu njalo bafuna ukujakalela ukujabulela umnyaka omusha. Amakhefu maningi asazofika.
Umnumzana Mxolisi Ncube intatheli zendaba bekhuluma esigcinweni leStudio 7 eseJohannesburg. Kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe yiCOVID-19 izolo. Ababhubhileyo laba oyedwa ngowakobulawayo kuthi izigaba ezithi Manicaland, Mashonaland West, Harare leMasvingo zibe lomuntu oyedwa ngasigaba obhubhileyo. Abatholakale belegciwane le-coronavirus ngabangamachumi ayisikhombisa lanye 71.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sihlolisisa ukudibane labatsha kulumnyaka. Sikhangela indaba zemfundo, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lokunye. Liwubone njani umnyaka ka-2020? Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
So sibasobala ukuthi bandla le-MDCT selidabukene phakathi kulandela umhlangano we-Congress owenziwe eHarare ngesonto lapho okukhethwe umnumzana Douglas Monzora kodwa abanye ayincintisana labo. Unkosazana Thokozani Khuphe labo umnumzana Morgan Komichi lo Elias Mutsuri basuka emhlanganweni lo ungakapheli besithi kulokuqilibezela. Abathathu laba bakhanya sebebambene kwasala uMonzora yedwa kodwa esenguye othiwa wakhethwa emhlanganweni lo. Ukhuphe ubikwa esithi uzakhweza lolu daba emthethwandaba. Njalo ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathele zindaba lamhlanje. Sixoxele isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Dan Moyo okucele ukukhokhelwa ngunkosazana Khuphe ukuze sizwe ukuthi bona bathini.
Engakusho ukuthi uDr. Khuphe uluthathile unyathelo khona izolo kusenzakala konke lokhu ucindezela ade usenziwa ngu-Secretary General uMonzora eletha abantu abangekho bengabangasoma delegates ka-2014 structure. Uye wayistopa i-Congress uMadam Khuphe maye bona lokhu kusenzakala and wasuspenda uMabhalane uDouglas Monzora ukuthi angasabi the anything to do ngento zomhlangano until kwenzakwe i-investigation kube le disciplinary hearing, ngoba into ayenzileyo akusikho indlela i-MDCT esebenza ngakhona. Bende ngakho umphakathi wonke kufanele abekwazi ukuthi uMadam Khuphe kasoze ayekele iparty ibulawa ngendlela enjalo, ngoba i-MDCT iparty yemthetho, iparty elandela i-constitution and into eyenzakale izolo ayivumelekile ngisho kancinci ku-constitution yethu ukuthi umuntu angazama ukuqibilezela akhiphe amabizo abantu kum-voters roll, afake abantu bakhe abalethileyo yena abangasiwo amalunga eparty yethu abangasiwo ama-delegates.
Manje asisoze sibone sekusiba lelinye na icele le-MDC.
Makuyukuthi abantu bafuna ukungalandeli i-constitution yethu, bafuna ukwenza okwabo okwabomathanda. Thina okwasenza sajoyina i-MDCT kwakuyi-constitution yayo, the way i-constitution ebeka khona sobala ukuthi imithetho yayo imi kanje and le nhloso yayo yokulwisa umbuso ukukhulula abantu bezimbabwe, ukunikeza abantu impilo engcono. So makuyukuthi kukhona bona ababona ukuthi bangakwenza ngenye indlela ngaphandle kwe constitution asingeke sibamise ngoba lilungelo lawo thina sithi utshintsho silidinga eZimbabwe angeke lufane lalolu esifuna ukulutshintsha esithi ngolwezano ukuthi into ziya rigwa ama election aya rigwa njalo kule corruption lokugebenga ukugelekeqe thina njenge NDC sizama ukwakha iZimbabwe entsha ehlonipha umthetho so abangafuna ukuthi basebenzisane la ngoba bona bebona ungathi balendlela ezingcono ezokuthi bangathuthukisa isizwe sethu asingeke sibamise kodwa abantu bona ngokwabo bazobona ukuthi iqiniso lingakuphi ngoba uDouglas Monzora enjana wetheswe icala lokutshontsha imali zomhlangano obemele zisetshenziswe kuCongress wazisebenzisa ukuletha abakhe abantu abangekho kuvoters roll so uma kuwukuthi bafuna ukumlandela bona labo bazayenza abangakwenza thina sithi siyiphathi yomthetho kodwa uma ifuna ukuthi sisebenzisane adiscipline njengayo wonke umuntu ophazamisayo kumhlangano wethu kubuye naye
umnumzana Dan Moyo lilunga lebandla le-MDCT esekela unkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Monzora umnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini
Mpepetwa ukhetho luhambe kuhle sesidlule ekhethweni sesilo president wethu okhethiweyo i-extraordinary congress ubaba uDouglas Monzora ngakho ke iparty iyaqhubekela phambili ngolwesithathu kuyabe kule standing committee njalo kuzalandela ezinye inhlelo ezeNational Council ekuqaleni kuka January ngokukhuluma kuka president ukwenzela ukuthi siqedise umsebenzi we extraordinary congress ayikwazi ukuthi National Council iye adopta izinto ze National Congress eqedisa konke okwe National Congress so izaba khona eqaleni kuka January okuza kwenzakala ka Thursday ukuthi ibandla selisekuthini liyasebenza liyaphambili okwe congress oko Supreme Court judgment sesigcwalisile konke okufuneka laba bathi kakwenzakalanga lutho angazi kumbe bangakwanisa ukuthi bayenze extraordinary congress ilanga likamhla ka 31 lingakabi khona kodwa okukhona manje bonke abathi ukhetho kaluhambanga kuhle kumele kuyazakale nje ukuthi ngabantu abasebevukela obukhokeli bo-MDCT obukhethwe ngabantu e-Congress
manje ngokubona kwenu ayisikho ukuthi kuyagcina sokulamabandla amabili na
ukudabukana phakathi kwebandla kuba khona nxa kuwukuthi amalunga alelo bandla yiwo adabukene phakathi ibandla alidatshulwa ngabakhokeli lidatshulwa ngabalandeli balo nxa ungakhangela ukuthi ubaba uDouglas Monzora uthole amavota ngu-883 ubusuqatanisa le 118 votes zikamamkhophele 14 zikaba kumzuri le 9 zikaba kukomishi utshengisela kubantu ubaba uMonzora uwine nge-86% khona lapho kuzona lezi eziseleyo i-14% bakhona nje abaningi kakhulu phakathi kwaba bangavumelani lokwenzakile izolo ngoba kusenzakala umsindo oyibulawa besivotile nomama ukhuphe iwinile kodwa siyakwazi ukuthi besilabo 30% akade besisapota khonapho imathebelele nje north noma uyathi sihamba 50-50 siyakwazi ukuthi abaningi abasenze bakufune khonoko okungenzakala emathebeleland south hayi sidlile umbuthano imathebeleland south ngobuningi bayo ibisapota isekela ubaba uMonzora kanti njalo amanye ama-provinces amaningi usekelo lwakhona nje belucacile
umnumzana Witness Dube isikhulumeli salo okuthiwa wakhethwa kuba ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzaphathisa imuli zabantu abalichumi elilesithiyagalombili 18 ababhubhe engozini yebhasi izolo emangweni osuka eHarare usiya eNyamabanda. iningi lababhubhileyo ngabemuli ezimbili eyakwesitimbe leyako Rusito. Iphephandaba leChronicle lithi sokulezidumbu eziningi kakhulu emoshari yempilo ezingathathwa izihlobo. Ezinye sezifikise umnyaka wonke lokhu zingathathwanga. Isiphathamandla sesibhedlela lesi sitshele iphephandaba leChronicle ukuthi isibhedlela lesi sakhelwa ukugcina izidumbu ezilikhulu elilodwa 100 kuphela. Kodwa sikhuluma nje izidumbu ezikhona ziyedlula amakhulu amabili 222. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani kustudio 7 imigama lazo Adolf Shawa. Sekwenzile amasela ngomunzura. Thokozani Khumbe, ngabecabanga ukuthi akubambisana labo munzura uzothola amandla le backup yokumelana le MDC Alliance. Manje kuphelile ngaye njengoba beseluzile nje kuCongress. Asazi ukuthi uzobuyela ukuba ungelisekela kumbe yaba yini asazi. Naleya iparty leyona yenye iparty leya. Yes, sibe siyingxenye yayo from kuphuma zihlukana ama-MDC esiba mabili kusuka MDCT. Kodwa zange sayibone siphansi kwehlazo elifana naleli elenzakeleyo ubumunzura nakukomithi la umunzuri la uThokozani Khumbe. Hhayi, ungazibuza ukuthi ngama-amateur kupolitics awukhanye ukuthi phambili kukuphi.
Sanibonani basakazi bestudio sethu. Ngiyabingelela namhlanje okhulumayo ngumalingo Phumela Upane. Msakazi, ngizwa ubuhlungu ikakhulu ngomama uMakhuphe olokhe esekelana lamaphathi aloncindezelo elokhe engabukuthi laba bantu baloncindezelo olungakanani. Ngibuye ngibe lusizi kubantu bakithi abakomthwakazi abalokhe besasekelana namaphathi angakwazi ukuthi angakwazi ukuba accommodator, angakwazi ukubahlonipha njengabantu basemathebeleleni. Kanti engizibuza khona ukuthi kanti abantu bakithi bathaphani kumaphathi afana nabo MDC namaphathi afana nabo ZANU. Kuyini okumnandi abakudlayo kuleyo ndawo? Kungani ma befuna ukukhokhela bavule noma amanye amaphathi ifu kunzima kubana babuye ku-MRP eyelwela amalungelo abantu bakomthwakazi? Bayekele ukuxotshana lamaphathi aseHarare. Amaphathi aseHarare asebenzela iHarare, awakwazi ukuyisebenzela emathebelelendi lemigezi. Ngiyabonga msasaza.
Sanibonani baphathi beStudio 7, ngiyalibingelela lonke. Mina nguMasibelo ngiseCholojo. Mina kakhulu kakhulu ngikhuluma ngabantu bakithi ngapha emathebelelendi, ukuthi bakithi bantu bakithi bantu bakithi, kambe shuwa lifuna lize liyangiswe njengakhona okusokwenziwe kuma Khuphe yini? Shua 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 shua, kuhle yini khona okwenzakeleyo? Vulana amehlo libone bakithi, silamaphathi wethu lathi ngapha, nansi MRP asiyisapote nini ngoba ngiyakithi kulokuthi sibe siyuzwa ngabantu badle Mpumalanga besiyuza, sibe sisetshenziswa. Shua, at the end of the day usuyayangeka, suyangeka, and lathi siyayangeka ngoba umuntu wakithi. Asisapote nini amaphathi akithi loba kungasoze busa kula ndaba, kodwa siyakwazi ukuthi they've got interest in our affairs. Le zinto zonke ezenzakala emathebelelendi kithi. Kathe sifunje iMDC yona le bese bebishwa ama councillors from Harare bebuya nga. Why? Angicela kubona abafuni vele ukuthi thina vele siphathe lutho. So please asishana nini lakho lokho. Sisupporte nini ezethu iparty ezingapha. Sure asishana nini lakho. Asivule namehlo sibone bakithi. Sebe sithathele everything thina lapha emathebelelendi. Sithathele bona baba saba even abakuzani, even abakuMDC abethu abangapha emathebelele bayenza. Akula bazisuthisele zabo izisu kuphela, basetshenziswa kuphela bona, thina sigeyini lutho ngapha. Sasishanane nini lakho lokho? Ayikhona ukuthi sibe silokho silandelana lamaphathwana la eMpumalanga angasoze sincede ngalo. Asishanane nini lakho? Sikhangela okwethu loba kungasoze kusise ndawo, kodwa kungcono kulokuthi nana abantu beMpumalanga bebekhwela besiya phezulu ngathi. Asishanane nini lakho lokho?
Bani balaleli bakaStudio 7, mina ngikhuluma ngonkosikona Khuphe, ngibuya eHomestead. Ya, okokuqala hayi siyayizwa sibili corona, hayi siyayizwa i corona sibili ukuthi hayi yamotha hayo nokwenzakala iholiday lunes ikorona yangathi baningi eZimbabwe hayi siyacela abantu siwa bagqoka kahle amamask abavela abasagqoki sebegqoka phansi kwesilevu lapha kuthiwa igqoka imaskoti umuntu egqoka phansi kwesilevu la uyabuvikela ikorona kwaphana hayi abantu ake sihloniphanenini zonkele ake sihloniphaneni thina siyagqoka amamaskoti ayise sesingenwa yikorona lilali sangenwa yikorona sokungena thina sesigqoka amamask ngangcola athi singasagqoki masokunjalo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangelo esivela ngapha kwele Melika, idale leThe House livotile izolo ebusuku lavumelana ukuthi abantu kumele baphiwe amadola azinkulungwane ezimbili 2000 phansi komthetho wokuvuselela umnotho owe-stimulus bill. Sokusele ukuthi idale leSenate lona elilamalunga ebandla lama-Republicans amaningi lipasise lumthetho, kodwa leli dale lilamalunga amaningi angasoze avumelane lokupasisa lomthetho, lanxa uMongameli Donald Trump evumelana labebandla lamaDemocrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi ukungasayini lomthetho obekwenziwa ngoTrump engaba ele njongo bani?
Ngiyambona sibili uMnumzana uTrump, yena ungumuntu ongaqedakaliyo ukuthi kuyini akufunayo, kuyini angakufuniyo. Ukuthi khona eme amalanga lamahlanu ubengathi ufuna ukutshengisela nje ama-muscles akhe ukuthi usesekhona, ukhona, nguye ozibambileyo, nguye ongunkosi lapha esihlalweni. Ngokokuqala lokho. Okwesibili, ubezama ukuthi ethusele, ngoba nxa ukhangela ama-Republicans amaningi abesengathi amchiya, laba kade bengavumelani lokuthi imali le iye phezulu, sesebenzisa-ke yona imali ukuthi abatshengisele, okunjengabomakhano ukuthi abatshengisele ukuthi ehe nguye lapha, kanisayina kuyibhili kwenu lo. Ukuthi alisayine, ngibona ngathi kulezinto eziningi, ngoba ibhili lakhona akusikho ukuthi likhangelane lokuthi lisize abantu kuphela, likhangelane lohulumende lakho ukuthi uhulumende kungenziwa lokho kuthiwa i-shutdown kusukela namhla ngemande. So ngibona ngathi kube lokufuqa i-pressure enkulu ukuthi kasayine. Engxenye unkosikazi umtshelele ukuthi hayi sayina wena, sayina, wasesayina.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini, yena uTrump lama-Republicans babesithi i-2000 iningi kakhulu, kodwa sibone senguye ongani usefuna ukuthi abantu baphiwe yona leyo. Ungathi wena nxa ukhangela ubesebenzisa yini udaba lwemali le ukuthi afeze injongo zakhe, kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali?
Hayi, mina ngibona ngathi nxa ukhangela ngemali le kunezinto ezimbili futhi njengangaphezulu ngale ngengakutsho. Into yokuqala okwemali le ukuthi laba ma-Republicans abebandla lakhe yibo ababesithi hayi inenga kakhulu, abantu baphiwa imali enenga kakhulu, akumelanga baphonge ukuphiwa i-stimulus lesi imali ephonge ukuphiwa nje i-600 yona leyo ilungile. Babevele besithi inenga kakhulu futhi ngenxa yokuthi sebengathi bayamvukela laba abayibaba ama-Republicans ama-senators la asengathi abamaningi amchiyayo eselandela uBiden.
UMnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Lamuhla sigciba ingxoxo yethu esiyenze lo Brutus Humbi wabo Ndebele, ilunga leqembu leMasendu Boys. Lona iqembu leMasendu Boys lingobani?
Yeah, iqembu leMasendu Boys
liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni, iqembu elisungulwe nguBrutus Ndiwabo Ndebele wakwaMasendu, iqembu elisungulwe ngomnyaka ka-2005. Sinawo nje ama-albhamu, silawo ama-albhamu abaningi bayawazi esiwakhiphe ngaphambilini, kodwa-ke sigcine ukukhipha i-albhamu ngathi 5 years ago elithi lona zinkulu, kodwa ke sikhona ingoma ezaziwayo ezifana naboshasha, manocha, onembeza, kusemhlabeni, ukubala nje ithanda. Sitholakala kucingo oluthi 073 25 81 323, okanye ku 0844 22 another 2297. Ungasifonela noma ungasithola kuWhatsApp ukuze sibone ukuthi ukuphi nendawo ungafinyeleleka kanjani ukuze uthole phela izingoma zethu noma amaculo wethu.
Licula lingaphi?
Iqembu leMasendu Boys licula lisezweni laseMzansi Afrika, eSouth Africa.
Na ungavalelisa uZulu.
Ngibonge leli thuba emsakazi, ngibonge njalo nabalaleli balomsakazi omkhulu kangaka, engakushiyela abalandeli nabalaleli. Ngathi mina asiziphatheni kahle njengoba sisazi ukuthi kunesifo lesi phela esingunda bamlonyeni, isifo i-coronavirus COVID-19, nasemgwaqweni njengoba kulikhefu elikhulu. Kumele siqaphele njalo silandele imithetho yomgwaqo, silandele njalo nama-protocols esiwanikezwa ngezizazi zemtholampilo. Ngibuye ngithi njalo sisiphatheni kahle kuwo konke esikwenzayo, kunembadalo. Ngibonge kakhulu, ngithi ke zili ngithi ziyabhavuma.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe. Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho uqhamuke udlakela eHarare ngesonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.